Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla leTRIPC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kuhlandla lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe liphethe ingoma yalo entsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphepha aphambi kwenkantolo aveza ukuthi umsolwa nguMarco Masarira oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Wabotshiswa ngusomabhizimusi umnumzana Isawu Mufumi laye olilunga lezanu PF. Amapolisa athi uMasarira wathumela umbiko kuWhatsApp yezanu PF esithi uMugabe wayengumbusi olalela izikhalazo zabantu okuyinto athi kayenziwa nguMnangagwa. Ngakho amapolisa athi uMasarira wathuka uMnangagwa ngokumqathanisa loMugabe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi uMugabe wayengcono kulo baba uMnangagwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezanu PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe yaqhathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikaMugabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu, lapho njengoba sesizayakwenza ukhetho lolo lwa next year, bakhona abanye abezanu PF abangathabanga ngombuso kaMnangagwa, bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khonafana ukuthi bebodwa nje ngabavumelani, njalo ababoni ngasolinye xa bekhangele umbuso kababa uMnangagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi uMnangagwa lomunye kungaba nguchiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngaso linye kungayisikho ukuthi kulabakhokhela ababasekelayo abadonselanayo.
Kwale sokuthi sezwa ukuthi khona phana kuzandla bavumelane, bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubaba uthi kuyathatha ebe nguye upresident, bakhona abasekela uMnangagwa. So ungazwanani kwabo ukuthi ngokuthi bakhona ababasekelayo, ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoba lapha iZANU PF izaba inde Congress okuyiyo elective Congress emele ikhethe umkhokheli weZANU PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since uMnangagwa wangena ukuba ngupresidenti wezanu lelizwe, kakakhethwa i-Congress. So khona kuqala lakho kuqakathekile, ngoba that means ukuthi uMnangagwa angathathela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe i-term kaMnangagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alilawo ama-2 terms wona lawo. So ukuthi uMnangagwa angafika u-Congress ekhethwe ebe ngupresident wephathi, akusoze kwenze yini ukuthi izanu iqalise ukuthi hanjengoba ekhethiwe asamendeni i-constitution le simnike ke enyi temu ibe ngechemistry sokunogana nako kuya create ama factionalism I confusion phakathi kwezani ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni
abasekeli bakamnanga kwa bathi ubusa ngcono ukwedlula umgabe singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikamgabe
Hey, uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono iblack mamba kumbe icobra ngoba zonke zinyoka ziyaluma
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uvengadobi ucingo lwakhe. Ivandla le-CCC lithi amapholisa avimbe abasekeli balo ukwenza umhlangano esigabeni sekondo eChipinge namuhla esithi bebelakho ukubangela udlakela ngoba bake bachaya abasekeli bezanu PF kulinda wo. Amapholisa athe njalo ibandla leli lehluleke ukulandela umthetho ekuceleni imvumo. Kusasa khona umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukwenza umhlangano enkundleni yemucheke emaswingo. Ukuvinjwa komhlangano we-CCC namuhla kuza ngesikhathi ibandla leli likhala ngokuthi amalunga alo asehlukuluzwa izanu PF phambilini kokhetho. Lithi umzekeliso osobala ngokubotshwa kwamalunga alo edale lephalamende abalisa umnumzana Job Sikhala uGodfrey Sithole kanye labanye abalishumi lantathu asebelenyanga ezimbili bevalelwe ngecala lokuphedla udlakela enyathime eChitungwisa. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Izanu iyabona ukuthi besiya kuma-election ngo-2023 sokufanele bethusele abantu be-opposition ukuthi bavume kumbe balandele abafunayo. Yikho sebebuya le ndlela yokuthi khona baqalise ukubopha abantu ukuthi labo bantu abasapota i-CCT bangabona sokubotshwa osikhala abangama-MP sebeza kwethuka. Into esobala leyo ayidingi ukuthi uhambe esikolo ukuthi uyayibona. Umuntu ofanele ukuthi abotshwe avalelwe angisho ibheyili umuntu okubonakala ukuthi ule capacity yokuthi uzabaleka bathule bemdinge bemswela kodwa umuntu oyazakalayo ukuthi uhlala laphana kasoze kabaleki ngenxa yokuthi ejele ku-congestion ejele kule ndlala ejele kakulu kugcwele kakhulu why nithatha umuntu ongekabaleke liye ukuthi khona liyanisa ibheyili nabo ukuthi lilandele umthetho izanu kayilandele umthetho ziningi into engingazibalisa ngasesifunda ezithengisa ukuthi izanu isibambelele ngentambo eqhamukayo ngoba bonile for 42 years ilizwe liyinhlekisa ngenxa yezono zabo ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokona kwabo ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokwehluleka kwabo namhlanje ukuthi angabuya bazazitshela okunye okungcono ojozefu hhayi Chuma bambana kathi ulahleka ngabo
naso baba Chuma
mina unlike umfowethu othale khulume ngani ebesekhangelela phansi mina kangilezi njani I respect your opinion yakhe I respect umbono wakhe njalo ngiyarespect inkulumo yakhe angisobe ngapha ngathi mina ekhulumile ngithi kona I have said nothing lots of words and said nothing khona kuyikho okuqala ukuthengisa khona vele yona yile problem engabase Zimbabwe ngoba wena kawufuni ukuzwa mina engiwukhulumileyo ufuna ukungihlola kuphela but anyway awulibile ngathi mina angisho umuntu ebekhangele njalo yokuthi kona nasiku-discussion ngiyikhangelele phansi ukuthi wena ukhulumeni ngangavula ndaba ngiyakho ukuthi hayi lokhu akuvelela ngokuphela kanti yabe ngazawukhuluma umbono wakho ngendlela obona ngayo. Ngeke ngisiyake ukuthi ekuthini kona but ama-kingdom mina lawo as well as anyone, when someone says there's freedom, you are not free to come and kill me or to come and beat me up or to come and do things. It's freedom must be guided. It's freedom, I think somebody has in your Umatanda, Wako. Well, if you don't have to, you must remember that so, even the other corner, what I need to do. I show you the report this way. It's about criminality. I'm a criminal element. I am seeing you. And I don't know why we have a lot of other people sitting there. Tobacco before the court. But yet they are activists and they are big. That campaigner, that's the son of the other ones. I wonder why. Tobacco before the court. No, they have not committed any crime. They will only come before the court not to the capital of the community. Okay, but that is a right to say, you know, down. It's just a one day, but I'm more. But I'm a member of the within the compass of the state. I'm sure.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le Triple C umnumzana Abednego Pepe. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kwele Kenya luthi alukaqedi ukubala amavoti okhetho lukamongameli kodwa luthi amanani ave ebeseliwaqoqile namuhla akhomba ukuthi umnumzana Raila Odinga nguye osehamba phambili nge 54% elandelwa ngumnumzana William Ruto ole 45%. Kubike iReuters kodwa akukabi sobala ukuthi ngubani ozanqoba phakathi kwababili laba nanku phela sokubalwe amavoti ayisilinganiso samachumi amabili lasithupha kuphela ekhulwini i26%. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana ndilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Loveness Voice. Ingcithi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Yena othi wafunda ubuciko bakhe eAmakhosi Theatre kobulawayo. Sihlaziya ukuthi umuyi uConte Mhlanga owayeyisiphathamandla saleyo ndawo obekwe ngomgqibelo odluleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ukuthi ngingathi mina uConte Mhlanga kungasuye ngabe bese ngala direction. UConte wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini ama youth ababengalalutho lokwenza really wabafundisa into eziningi uqalisa ku karate, i netball, i dancing, i singing. Imakhosi was an arts academy which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama professionals at the higher levels. Wafundisa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu wonke le talent, he was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabu ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasafungafaka ama-labels. Kwangalanda lokuthi IQ yakho imenjani umuntu wonke wayele way yokuactor afite ekuacting wayele role everybody was equal sasingabonani ngani lo umuntu ungcono kulomunye uConte wayencedisa ukubhadala irent the world don't know abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma mina ngwami ayanza ngibe le opportunity yokuncedwa ku school fees but kuningi anginceda ngakho la ngangibona sibilabaningi bebuya uthi amanzi ami sevaliwe amagetsi ami amni irent amni ischool fees amni iuniform yami singani amni imali kuyangibamba kakhulu enhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu and wayekwenza quietly wayengahambi around ekhulumetshela abantu ukuthi eli yangibona ukuthi ngiyenzeni liyangibona ukuthi ngiyenzani wayengayenzi njalo so kukithi ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumeni iqiniso lokuthi sancedwa njani iningi lethu siku-diaspora khathesi kanye base-UK USA Canada Germany Austria everywhere sikhona le because safundiswa ukuthi lawo uyakwanisa ukuhambe lawo emazweni
yibaphi abesifazana abalodumo kuma-arts sikhuluma kanje abagoqela abanjengawe sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe
baningi abanye they are just rebuilding themselves back again especially UK kulo umambo kazi u-NS Yamashusha kulo unkazana wemavithikazi u-studio kumbuzi mazile mguni use-UK and then osendra ndebele ngabanye laba badlule emakhosi lapha wakhulela wabunjwa yi-iasa but labo babencedwa yimakhosi wasebuya njalo usendra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka eZimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje ubiata mangethe osowasithi ubiata sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani I'm not a spokesman kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili artist lemakhosi inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza ukwenza a true legacy of imakhosi sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi baningi abanye ababuya emva kwethu angibazi ngamagama okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzeni benza theater in the park down eHarare wadlala kubo Stitcher wadlala kuma TV shows amanye amaningi and then uPriscilla Sithole wayengu-director wazokuba kubo filming abantu abanjengo Sikhangele uSikhangele Ngwenya uThembi angaze kugcineni lapho kwakunjani but engikwaziyo ukuthi waba ngunkosikazi kwakho umhlanga but ube li-actor lemakhosi bonke labo ngama-female not just artists but also producers and directors and managers of many things abasuka bagcina sebese kubo ZBC lakwamanye ama-companies
leyo bekuyingxoxolo Loveness Wesa ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa esixoxelayo ikhona pha eMelika asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha linami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga Sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lwakho ngiyabonga
ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu holwe Kenya
ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa ingasiza and indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU which was the independence party but ama party manengi eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo indawo ezinjengabo uGambani uzathola ukuthi kule Wiper Kalonzo Musoka and then ungakhangela you know eWestern kule party zabo Odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party yabo ANC so indawo lendawo ile party yayo lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe berepresented kumbe belabantu ababamelayo then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition and I think the last maybe four elections awe Kenya abebuswa ngama-coalition alama-party amaningi. I-Jubilee yokade i-governing party for the last, 10 years is almost not in existence but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration. So kono kyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahambuma ngomude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo ngoba amaparty are very centralized. I-experience yethu eZimbabwe especially kwelakithi on the western part of the country uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi agcine engazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili isifundo is the campaigning. Lanxabe kule official campaigning time ephiwa abantu kodwa kunanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili zaqala kudala ukukhampena bebesiba lama-rally yonke indawo. And into yesithathu engiyibonileyo yukuthi abasakazi ngoba kulama TV station amaningi lapha eKenya bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe and ama-rally abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke kungela lapho ngathi hayi laba sebekhetholwa buhlangothi kumbe bayavimba abomthetho amapholisa lokunye which is the fourth thing bebekhanya bevikela wonke ama-rally and wonke ama-candidates abekhanya elama security details. Of course lokho kungaba ngayikuthi omunye bengumdeputy president and then omunye ngiformer prime minister so ngomthetho vele kufanele bethole i-protection but khonokhana bekunceda ukuthi bekungela ndawo eKenya kulolu khetho lwa this year bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njani.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho ungathi yindlela ebalulekileyo na
ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukampaigna khonokuyana ukuthi ama-candidates wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama no-go area khonokuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana kubalot hayi esitikini sitshaya izibhakela mbe sijika amatshe.
Lo-ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKhosilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum 0, Chickenin 0, Harare City 0, FC Platinum 0, Black Rhinos 0, Highlanders 1, Herentals 0. Honga ngokuthi imidlalo yonke yomine yomithathu. Phakathi kwemidlalo yonke yomine iHighlanders iyo ehlohlileyo kuphela. Kuphume igoli elilodwa kuphela zwi emidlalweni emine namuhla. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu lekhanda mhlophe lona eselethule i-single yalo entsha. Isihloko salingoma sithi laxatshaniswa yini. nango umholi weqembu.
Salibonani obingelela ngoXolani Dube from a plum tree esigabeni sasekhanamhlophe. Ya kusho ukuthi le album ngikhiphe nginomfowethu uDudlini Dube ngokusebenza ukubambisana naye. Bahlahle besikhuluma ngamasonto ubana amasonto aqhubeke bambane ngoba sayisanaka amasonto edilika ngelockdown ngamalockdown ngoba umhlaba wonke bevalile. So ngemva kwesikhathi amasonto azange sabuyele lana. Kwaba khona amanye amasonto adilika so that's why sicula ngamasonto.
Ngokwakuqala yini lixhasana lo Dudlini kumbe selike labambisana?
Ye, umfowethu uDudlini sike sabambisana futhi ngo-2020 sayenza enye i-single track yayisithi ngikhathele. Futhi kahlahle sesilama single angu-2 singu-2. Njalo into engayitshela abantu ukuthi ikhona i-album esizobabhizi ngayo nje ekuqaleni komnyaka lo ozayo uJanuwari. Sobabhizi kodwa leyo album iyabe izophuma ngo-April.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama-CD wethu siyatholakala kunombolo 80+27884881. Na ku Facebook page njalo siyatholakala uKhanamhlophe uXoli. Ungasidinga nje lapho siza kuphendula ngokuphangisa. Njalo nama bookings siyabhuka khona lapho ku Facebook page ungakhuluma nathi siyabuya sizokudlalela umcimbi.
Abalandeli ke ubatshiyela waphamazi.
Ngithanda ukubonga kakhulu kubalandeli since basichasa from siqala kuzofika usuku lanamhlanje beloko benathi. Ngithanda ukubonga kakhulu ngithi qhubekani lingapheli amandla.
Kanda mhlophe ihamba ke lapho lo Dudlini Dube besabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe ilunga leZANU PF uTare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayevusa ngcono kulomongameli emasonini Nangagwa. amapolisa avimbe ibandla le TCCC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona njalo ezosuku kusasa. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.